sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kuvaleliswa umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika otshone ngeviki ephelileyo.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esiyizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours.
So kuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera eGwanda.
Ngihlangane lokunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana. Then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ukuthi kuthiwa bayastrika.
Amalunga edalela ephalamende abexokozela lamhla eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kamufi uGeorge H.W. Bush namuhla ubuse National Cathedral eWashington DC lapho avaleliswe khona iziphathamandla zikahulumende izihlobo labangane. uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwele Melika wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwangenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besise-Capitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
uBush uzancwatshwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EleZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sikhokhe lomnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanothwa ngu-Operation Desert Storm, lapha ahlasela khona esiya eKuwait ehlasela i-Iraq ukuthi ayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi la bantu abamnyama labo balawo ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke lekupheleni kwalokho kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Ngangizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda anjeabo-Ronald Reagan, ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafithane-ke ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlululo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi akiqedisisi njengathi. Kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele. Ngathi-ke hhayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafutshane kona.
Ah, ngamqathanisa lamadoda angaphambili ngale emhlabeni kubo World Stage. Amadoda yabo Winston Churchill ababe lombono wobona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa ngamazwe amabili alakho ukuthelela uhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko laba engamfaka khona sibili ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona abobona Saddam Hussein labo bafakwe endaweni yabo. Yebo kambe kungaba kubuhlasemtelizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe esenza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hhayi kumele ajezise. Ngamfaka khonapho amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba kumbeni umhlaba wonke jikelele kube lokuthula.
Kulenkokheli yamazwe ajiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush. Kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube.
Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliament namuhla amalunga eZANU-PF lawe MDC ethethisana ngenhlamba engakhulumekiyo ngemva kokuba umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi eyale ukuphendula imibuzo yamalunga MDC esithi kumele eqale enanze umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe njalo njengoba kunguye owamkhethayo. Lokhu kuphehle ukufuthelana okukhulu eParliament amalunga eMDC laweZANU-PF aqala ukuthukana. Ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chinotimba uthethise unkosazana Thabita Khumalo olilunga leMDC esithi ulikhikhitha. Le ngenye nje inhlamba ezikhulumekayo ebezijikelwana kuleli dale. Idale libambe umnumzana Chinotimba ngamandla okuxolisa. Yena umnumzana Chinotimba ukhale ngokuthi uthethiswe lilunga leMDC umnumzana Job Sikhala esithi uyisiwula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi okwenzakeleyo.
Sasesihamba ke savuthana kuklaku yeParliament ngasenze sithi kuye ngicela ungitshengise usisekelo sombuso selizwe lapho kubhalwe khona ukuthi amalunga la amathathu kahulumende, i-legislature, i-executive le-judiciary. Lapho kulotshwe khona ukuthi lapho kufika khona laba abanye inama-minister layo upresident kumele silimele. Wavula i-section yangkhona wabe side shout i-parliament and the president will come and address. Ngabe sithi hayi leyo ngiyayazi khona ngitshengisa ethi kumele silimele ngoba siyalingana. Kanti sile msebenzi etshiyeneyo. So asoze ubuye uzositshela thina khonokho ofuna ukusitshela khona ngoba kakukho emthethweni ikakhulu kusisekelo sombuzo. Hayi, indaba isifuthiwe sibili wagcine ebona wavuma wathi kakubuzwe imibuzo. Kanti sithi siyaceda wabe kuthutha uChinotimba wabe ngitshela wathi mina ngiliwuhle. Phambi kwazi ihambi zihambi. Mina hayi bo, kakwenziwa njalo phela.
Uzwe njani ngakhonokho?
Akungimangalisanga njalo akungethusi ngoba kukhombisa ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle okwenza bazonde kangaka baze bangihlambaza. Awunsuku zatshwala bangithumele imeseji lapha bengitshela ukuthi bafuna ukungibulala. Awunsuku zatshwala bengitshayile ePhalamende kutho ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle abangafuni ukuthi kubonakale phandle nozulu.
Kuphethe ngani pho sibone sokuthethiswana kubi kuphoselwana inhlamba phakathi kwamalunga ezanu lana beMDC?
Indaba bagcine bebona ukuthi ubuqili ababuzamayo ukuthi balobe isisekelo sombuso bafake eminye imithetho engekho kwehlule ngoba kakukho kusekelo sombuso ukuthi kumele laba abantu sibahloniphe. So kwasekuvunyelana uSpeaker kade khona wathi hayi asihlaleni phansi-ke senzeni kubuzwe imibuzo. Yikho lapho engizukumekeze ngikhuluma nge-point of privilege. So ngikhuluma sobabasale bebuzana imibuzo yakhona.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo uyisiphathamandla se-MDC njalo elilunga ledale lePhalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chinotimba oweZANU-PF walandula ukuthi uthethise uMakhumalo.
Ah, kunyepa uku anonyepa. I don't talk nyaya dzinenge dzatorwa muParliament.
Asi mamtuka here.
Handina kumbomtuka ini
madi kwaari.
uyangiqambela mina angizange ngimthethise angikhulumi indaba zePhalamende angikwanisi ukukhuluma ngalokho uyangiqambela angizange ngimthethise mina engikwaziyo ukuthi yibo abathethisa uED insuku zonke besithi kayisuyi umongameli weZimbabwe yikho engikwaziyo lokho okune ngakhuluma ngakho angikwazi
Lo mnumzana Joseph Chinotimba ilunga lezanu PF edalela eParliamente obe tolikelwa intatheli izindaba yiStudio 7 uMike Hove. Inkampani yeNational Foods engatholi ethi kayitholi imali yokubhadalela ingqoloyi eyayithenga kwamanye amazwe isivalile amafactory eHarare lakobulawayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamafekitali eNational Foods lobanje kulabanye abathi sebevalile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inkampani yeDelta Corporation isanda kuvala amafekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure omunye wabaqondisi benkampani le uthi kabasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamafekitali la sokuthiye abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe lapho umnotho osubhidlika okumangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni sikhuma abo-National Foods o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangele yanelani njalo liyangaphi singacela sibili ukuthi ngakodwa uhulumende uyangenela sibe lungisa amankampani la ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhatshe abantu abaningi so sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi into edanisayo ikakhulu sesihamba kukhefule Christmas kanje
uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvalwa kwenkampani yeNational Foods
indaba ekhona lapha engiyibonayo ukuthi uhulumende akakho akafuni ukuphuma egcikeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icatshile abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yiNational Foods siyabona ukuthi iNational Foods unit akulanyawuthi kodwa uhulumende uthi ikhona so into ekhanyayo ukuthi kulodaba olunye olunjani olukhona emuva uhulumende angafuni ukuthi liphume egcekeni so siyamangala ukuthi uhulumende ufuna ukutshona esicathisele izinto eziningi siphila ebunyameni into engani esizise ubuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiyakhona akula ukukhanya phambi kwethu into ezenzakalayo kuhulumende.
Akasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook umqondisi weNational Foods ngodaba lolu. Kodwa wakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chabangu bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mina ngibona ngani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le forex ngoba enyekela sizabona amakhampani amaningi afanana leNational Foods evala already nxa iNational Foods kuthiwa isivali yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu ethengisa orayisi iwithi lanilehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho sokufuze elungise la isibona ukuthi iforex ingabaningi plus ubugwelegwele icorruption khona phela isforex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe kodwa bona ibamasela ababelokhu bezigcinile
akwaziwa ukuthi kuzalandela iphi inkampani ezavala amafekitali ngenxa yokusikelela kwedola lemelika ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe
Sokuqhamuke umkhuhlane wesifo sekholera eGwanda esabelweni seMathebeleland South, uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ngesikhathi lo mtsakazo ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni, lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu eCasual Department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo secholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lo mkhuhlane. Obanjwe lo mkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda, njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo isiya ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefike eMount Darwin kumbe eChiretsi lapho lo mkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lo msakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lo mkhuhlane wesihudo sekholera, kodwa basazomhlola ngemithina ukuze babe leqiniso.
So far we have received a suspected case of cholera. It's not yet confirmed.
Okwakathesi silo muntu esicabangela ukuthi angabe ele cholera, kodwa sisamhlola njalo impumela siza kuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imitshina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera, njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudalwa kumemetheyo kwalo mkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imitshina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esiyizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours. So nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba aze abuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nalo evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yeMathabeng South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uqhamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amajumi amahlanu ngemva kokuthi uqhamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo, njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungulwa uhlelo lwe-National Clean Up Campaign, unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean up or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, that partnering you to complete the process of cleaning our establishment. Kambe shwa pangwe ya diapu ute uphuma namhlobo uya la ukuchiye kunjani pangwe ya diapu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko yethulwe lapho kusungula lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngomkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka, esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Life Talk olulandelayo luhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Siyabe sixoxa ngokutshona kukaGeorge H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selivuselele ubudlelwano leSomalia kulandela iminyaka emithathu amazwe la ekhangelelana phansi. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi ele Iran likhahlameza abantu abaningi abavalelwa entolongweni bengathoniswa amacala. Izigulane ziyaxotshwa ezibhedlela empilo lebulawa United Hospitals lapho okulamadokotela akhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezitshaya umoya. Unkosikazi Lilian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlangane lobunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ukuthi kuthiwa bayastrika, so sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Ngathi uzabuya ngingatholile ukuze amadokotela abengaba ngomunye kumbe ngodokotela omncane abancane bangikhona la. Kodwa bona sila futhi ukuthi beyenze umsebenzi akulo.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Namhla ekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapho outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonabo bathe bazama-doctors azabebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH, unkosikazi Phesi Bebe, uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela, njalo ube lenhlanhla ngoba umongikazi bagcine bemcelela udokotela ukuthi azobakhangela.
Udokotela simcelele ngunesi. Okay, kade kurayithi, sithole kulama patients kade seseviwe ngudokta, then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemthethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo laye obelethe isigulane se-UBH uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxoshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyakenye.
Amadokotela la ahlanya la. I-situation inje bona bayastruga. I-situation ndengiyethu sonke la. Abantu bayafa. Bona ba-consent ngemali. Yikho bona konke ba-selfish. Akusakhanya ukuthi bahambelane esikolo ngoba bahambele esikolo ukuthi bafuna ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisise le-government into zabo fast bayenceda abantu. Kumbe ba-react njengalokhu abakwenza emanensini babacoche wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanye ukuthi kuya ngapi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa bebiziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzabenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende weSouth Africa useyekethise imithetho yokungena kwabantwana elizweni lelo ngesikhathi kukhangelelwe ukukhuphuka kwenani lezethekeli ngekhefu leKhisimusi. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inguquko le yomthetho wokungena kwabantwana kweleSouth Africa equkethwe phansi kogwalo lukahulumende iGovernment Gazette phansi kwesihloko esithi Draft First Amendment of the Immigration Regulation 2014 made under the Immigration Act iqalile kusebenza mhlaka 1 Mpalakazi. Phansi kwalinguquko abahamba labantwana abavele emazweni afana leZimbabwe lapho ngadingeki khona ama visa abasabanjwa amandla ukuthi bathwale ama affidavit avela ebazalini. Ngokomthetho obusetshenziswa kwele South Africa, umuntu ohamba nomntwana ongasiwakhe ubebanjwa ngamandla ukuthwala affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana besijo ukuthi bamphile imvumo yokuhamba lomntana bo. Nxa kungumzali oyedwa ohamba nomntwana laye ubebanjwa ngamandla ukuthi aphathe affidavit yomunye umzali eqinisekisa ukuthi bavumelene ukuthi umntwana ahambe. Le ndaba ezathinta abantu abaningi njengoba nyakenye ngekhefu lekhisimusi kuphela kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 ezethekelele kwele South Africa. Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi umthetho obukhona ubuthwalisa nzima abazali abanengi.
Uthola ukuthi abazali bomntwana abekhonda wonye, uthola ukuthi wena ngubaba womntwana umama akekho selehlukana, noma ungumama womntwana ubaba akekho selehlukana. Kuba nzima ke ukudlula lalowo mntwana eborder ngoba uzothola ukuthi kufuneka incwadi yemvumo yokuthi ubaba uthe uhambe nomntwana.
Loba kunjalo uhulumende ukuthaza abahamba labantwana abangasibabo ukuthi babuphathe ubufakazi bokuthi bale mvumo yokuhamba labo ukuze nxa bungafunekala babuveze. Lezi ndaba ezindle kakhulu ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezizabe zisebenza ngekhisimusi kodwa zifisa ukwethekelelwa ngabantu abazo khonale eMzansi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi akavumelani lenyathelo kahulumende leli.
Mina ngiyakugxeka kakhulu ngoba sokuza kwenza ukuthi abazali batshontshela nabantwana, njalo kuza kwenza ukuthi izigebenga zitshontshwe abantwana. Sivele silesibalo esikhulu kakhulu esabantwana bakithi baseZimbabwe abaselizweni laseSouth Africa abancane abaze nabazali abangasobabo.
Umnumzana Greatman Mkhwebu laye uthi umthetho omutshalo uyingozi.
Mabe kuvulela kanje kuzodala inkinga ukuthi sizabona abantu abanembe ngiyala abantwana abispecial omalight abengiyala okuzoletha ipressure futhi eSouth Africa yethu kusakhala ngokuthi sizothathisa abantwana ama-birth certificate lapha. So umthetho wabe umthetho uqine nje uhlala unjalo ungajiki ama-documents la afuneka wavela aqhubeke efuneka.
Umnumzana Lebani Nkomazana uthi kuzadingeka ezinye indlela ezaqinisekisa ukuthi abantwana abantshontsheki lula.
Ububi balendaba kunamanye amazwe alezizalwane ezihlala lapha eSouth Africa abaza ngobugangi abazoqeda abantwana ngendaba. Kusho ukuthi kuzomela kube le strong verbal interview emaborder lapha lobufakazi obeneleyo mpela ukubana indaba yokutshontsha abantwana ingaqhubekeli phambili.
Kusenjalo gata lwendaba zasekhaya selukhuthaze zonke izethekele ezangena lokuphuma kwele South Africa ngaleli khefu lekhisimusi ukuthi ziqinisekise ukuthi ama-passport azo alungile, ukuthi amaphepha okuchaphisa izimota alungile, kanye lokuthola imvumo yalokho abazabe bekuphethe okudinga imvumo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuvaleliswa umufi umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika, yena otshone ngeviki ephelileyo sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo secholera eGwanda. Amalunga edalela ephalamente abexokozela kakhulu lamhla eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.